Lokho kuphume emhlanganweni obukhona namhlanje emini phakathi kwekhomishini labafundisi bamabandla ezokholo lwesiKristu. Abafundisi bahlangene lekhomishini le namhlanje emini kukhulunywa ngokuthi ingasebenza njani lamabandla ezenkolo lokunikeza amabandla ithuba lokwethula abafisa ukuthi ikhomishini izilandele ukuze isimo sokukhumisana umlotha lokuthethelelana kuhambe kahle. Umfundisi uSensibanda uthe kuqakathekile ukuthi ikhomishini isebenze izimele ingangenelwa ngezombusazwe.
Yabona into eqakathekileyo yokuthi ikhomishini leyi ikhanye ukuthi izimela yodwa, akubi lesandla esinje esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo, abantu bakwanisa ukukhala, abantu bakwanisa ukukhuluma ukuthi ngubani owambulalayo kumbe ngubani owabulala izihlobo zethu.
Umnumzana Mandla Nkosi Mkhize uthe kuqakathekile ukuba udaba lweGugurahundi lungalinganiswa lezinye ingxabano ezaba khona elizweni.
Indaba leyi eGugurahundi ayingalinganiswa leyo mhlawumbe ngenxa yabanye abathi amadiamond baswele, ngoba iGugurahundi are talking about life, ukufa kwabantu.
Umnumzana Cosmas Mlambo yena uthi njengoba okhomishina bakhethwa ngumongameli welizwe abanamandla okubopha loba ukuthonisisa owabakhethayo.
Kuzaqhubeka kwenjalo vele, bazasubmitha CV bahambise, satisfactory ukuthi ba-appointe ngenalona umuntu. Then yikho kulandela futhi bona then they will follow his recommendations. Bangacabanga ukuhlala phansi phezu komsebenzi nalalambe phezu kwamarepoti nalana bazahlala. Then laba kabanamandla okuthi bakhona bakuphushe lokhu ukuthi bakhona kumbe andibona kwabo abakwenza kuphela i-recommendations akuma-findings awo. Then bangaqeda lapho sebeqedile.
Umgcini sihlalo wekhomishini umnumzana Stelo Masole Nare uthi umthetho uyabavumela ukubiza yiloba ngubani ukuzofakaza phambi kwabo okugoqela umongameli Emerson Mnangagwa.
Umthetho uyasivumela ukuthi sisaphine ubani kumbe ngubani ukuthi azonika ubufakazi.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.